kulevo 4 usikhumbuza ngesikhathi i-corona iqalisa ngobasha engunanzeleyo ukuthi ngo-December lapha sikhe sababhizi kakhulu sibe silezihlobo zethu sile mtshato kulandilani kodwa konkhana sokwenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 kube le spike lesikhathi sike sadinwa khona kwamamask lokhu hayi corona la yasungwe kunja but because of uhluphe sesidlalo kathesi ukuthi khona sizayenza njani impilo isinje i-lockdown siqalisele umnyaka uqalisa so iningi lethu siyasebenza sizakwenza njani okuyizinto kwakhona
i-level 4 uhlelo lwe-lockdown luzathinta njani impilo zabatsha
hayi zabatsha khona kunzima because mostly i-entrepreneurship iliyane ukuthi we are living from hand to mouth yabo imali adulayo maybe yiyona le esiyisebenzise festive season uthengathenga lokhu la ugijimagijima usenza lokhu but immediately to have a lockdown is that for abantu abatsha it's a tough time for us but esingakwenza ukuthi nje sike sezame lathi ukuthi sibe innovative but you find that singaba innovative kakhulu imarket yethu siyaqina sesiyikhuthile ngoba imarket yethu still believes ukuthi nxa usenza into kumele uyenze lomuntu omaziyo so you can only base on your clientele to say okay I can do this for you in the next so and so days and umuntu lisebenze siyaphambili but otherwise it's about relationships now with our customers. Otherwise, new clientele, it's hard. Umuntu yabona what you are doing online and everyone is now online by advertisers on Facebook, ebule gym lapha. You find so go flat. Everyone is already online, which is a good thing, but the market has to adjust also or the payment terms have to adjust also. Because kathesi kunzima ukuthi umuntu akubhadale engakubonanga, engakuphanga imali yakho in cash. Ngoba many people now work with US dollars in the exchange rate. So you find that kunzima umuntu ukuthi akubhadale nge US dollar via any means. There is no paper, there is no wire. So you have to go into the banking system and do that. Kunzima kakhulu because umuntu abe kutshe ukuthi i product uthe ulaye. All right, imali yakho ulaye 20 US. Kodwa mina ngise country park. How do you even go there when it's under lockdown?